So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 31 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu nge-COVID-19 izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-Grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance uMakomborero Haruzivishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa umthethwandaba uthe kumele akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2073 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane laya kunkulungwane phose ezinhlanu 4997. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6394. Kuthi abahlatshwe esibili bangu 8040. Abahlatshwe esithathu bangu 326 kuphela. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-Grade 7 ayikaphumi. Kodwa uthi labo abaya ku-Form 4 lo-Form 6 bazavula ngomvulo njengalokho obekuhleliwe. Kumbiko awethule izolo ntambama, uhulumende uthe njalo abazali abafuna ukudingela abantwababo indawo kuma boarding schools kumele baye ku website elekheli ethi www.emap.co.zw. Lapho izikolo ezizakhetha khona abafundi ezibafunayo nxa impumela yemihloliso isitholakala. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Jabalala.
Bathi indaba kungamakwa amaresults abaphumi atsho vele sasithi umnyaka uphela amaresults abesephumile babemamakile bakhupha amaresults abantwana babaprepare ukuthi next year bakazokukongwane ngoba abantwana laba vele ngokwabo basalele muva kakhulu kambe bazafunda nini bazaqeda nini kungakabidlala yona into bekuhlupha kakhulu ukuthi abantwana bazuze izindawo ngoba ezinye izikolo zikhangela ngamaresults ukuthi umntwana uphume njani kakhulu ama-boarding schools nama-private schools. Ezinye izikolo esibuze zikagovernment uzuza indawo kubanzima emntwaneni oyakuform 1 sokuzakuphazamisa vele abantwana bazajuduka ukuze bahlaliseke babe lokuzinza esikolo ukuthi ishiwo indawo sesizuzile sesifunda ngoba vele kulohlupho lokudingela abantwana izindawo.
Ye, yena uhulumende uthi labo abadinga indawo kaform 1 baye ebulenjini lapho ke oheadmaster okuyibo abazakhangela ukuthi ngobani abathola indawo amaresults engaphuma. Ubona ngani bayenelisa yini bonke abazali ukufinyelela lapho ebulenjini?
Hayi, kwehlula lokho vela kulabazali okufinyelelayo bakuthwana kakhulu abafinyelela ukufika ebulenjini sehlulekile khathesi khonapha kuthiwa bafunde ngabantu asingendawo ngama-WhatsApp nowhatsapp kotai sehlulekile abaningi abafundanga online bebethelezima abantwana ngoba bafona wakho ama wakho yonke into nje akukho ukuthi bancediseke abantwana labo njalo ukhulumende uyakhohlwa ukuthi abantwana abaningi bazintandane njalo abazali abaningi abasebenzi baphika ngokuthengisa landani njengokuthi bazuza imali.
Lingathi izikolo zona ziyilungele yini ukuthi zivulwe sesikhangela i-COVID-19?
Kunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu into zakhe zonke asisekathemba lazo ngoba uzathi ufumigethile abagezisile bavikele kungenzakalani ngabe uyasithembisa ahlale esithembisa into eqinisekileyo ukuthi zizafumigetha zonke izikolo zilungiswe bekungavulwa wona-ke umnyaka khathesi bebhala abantwana beqeda khathesi bagule kakhulu ibatshayile khonapha ezikolo zethu zonke okhulumane ngaphi lapha abantwana bagula bahawule wafisa sokuphonga uba izinto ezihawulayo so over next year uzakuthi ungesehlukeki kuthi ukulungisa khathesi xa ezalungisa afumgethe izikolo azihlambulule azigezise ngesikhathi esifaneleyo ahle aqalise ukuzilungiselela kungaba ngcono kakhulu ngoba ezinye izikolo zithenga nandlelela lapho ezihlala khona basithuthe esinye isikolo sinomhlangano wabantu besonto ekasitholi abaningi ngabuza ukuthi kati zingabe yavunyelwa zihlala khona pha esikolo uyabona ukuthi sosane isikolo kuyingozi ngoba abantu abanye abaningi kuyasala ukuthi igciwane lokuyani.
Unkosikazi Patricia Chabalala ungumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa evalelwe entolongweni ilanxa umthethwandaba we-High Court uthe kumele akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Amagqwetha akhe athi abatshutshisi balile ukumkhulula besithi uHaruzivishe ubhekane lelinye njalo icala lokuthumba. Kodwa athi akhangelele ukumtholela ibheyili kulolu daba ngeviki ezayo. Sixoxele sikhulumeli se-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Sithanthi Rhodza.
Umakhomburo Haruzivishe kukhanya sobala ukuthi bayamugcona bathi ulecala ele-kidnapping mdwa okukhanya kumqoka ukuthi uhulumende kamnangagwa ufuna ukwethusela ontanga ukuthi bengajoyini i-MDC ngenxa yokwesaba ukubotshwa lokuhlukuluzwa. So singathi ukuthi ngesikhiwa i-intimidation kwethusela ukwenzela ukuthi ontanga beyesabe ukuba lathi uba labanye babo ku-MDC.
Umakhomburo Haruzivishe ubengamelanga vele abotshwe ubengamelanga angene enkantolo ngendaba ezokuthi ubetshengisela. Uzananzela ukuthi uMakhomburo Haruzivishe ubotshwe elinye icala lakhe lokuthi utshaye ukhwelo. Utshaye ukhwelo nje, umtshaye umlozi abesebotshwe umntana omuntu. Kodwa uzananzela ukuthi abezani kunalaba abayekethisa amacala okutshontsha igolide, abayekethisa ukubulala abantu besebenzisa izibhamu, labo bantu vele kabatshoni dlanga bese majele. Kodwa uzananzela ukuthi umuntu otshaya umlozi nguye obotshwayo. So khonokho kuhle kutshengise ukuthi umbusazwe kamnangagwa ubuhlungu ngumbusazwe lowana esingathi thina uphose ulingisele oka-idamini.
Ukuvalelwa kwakhe uMakomborero okwesikhathi sonke lesi akubethusanga yini abasakhulayo bebandla lenu? Mhlawumbe ligcine libona besesaba ukukhankasa bekhululekile.
Thina akuzange kusethuse ngoba leyo yinhlala yenza kamnangagwa. Sakhumbula ukuthi ngo-2009 ku-convention eZaphu eyenzelwa eMcDonald Hall eMzilikazi, uDabengwa wakhuluma wathi umnangagwa wamvakatshela ejele. Wathi Dabengwa, nxa ufuna ukuphuma ejele oba lilunga leZANU-PF. So khonokho ukuthi abantu babotshwa isikhathi eside akusimangalisi ngoba siyazi ukuthi yikho ukusebenza kukamnangagwa umuntu olesihluku kakhulu ebantwini beZimbabwe kodwa ungaletha abanye abantu bamanye amazwe uyambona vele ethaba ibabamba buthakathaka ibo abantu abajabulelayo kodwa abakithi hayi kabajabulele so lokhu akuzange kusimangalise njalo akwedusanga muntu okwenzakale kumagomboro yayizibishe yibufakazi obugcweleyo obutshengisa ukuthi okwakuthiwo ngumfo kanyongolo uJoshua Nkomo ukuthi hayi umfana lo ulobugqili wayeqinisile njalo umgabo wakhe wathi umuntu lo ulobugqili wayeqinisile so uzananzelela ukuthi amalunga eMDC aza kotsha hayi akusoze kuphele umagomboro yayizibishe bazabe lokhu bebotshwa ngoba imkhuba kamnangagwa uyaziwa so hayi akusimangalisi
umnumzana Sithandwe Chiroza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo South Africa selesu le imigoqo ebivimba ukuhamba-hamba kwabantu phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Uhulumende wazise izolo ukuthi abantu sebengazihambela santando ngoba umkhuhlane lo usudedile. Lokhu kutsho ukuthi inengi lizangena kumnyaka omutsha kusasa kungabizwa ozwayo nanku le ndawo zokunathela phakathi kobusuku sezivunyelwa ukuvula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana abo ngani Mkhwanansi.
Khona ukuvimbeka ngokuhamba kwabantu bekusekunomthelela ukuthi ku-affecta amanye ama-business in a subtle way. For instance, abosomatekisi abalayitha abantu kusho ukuthi labo so i-revenue bisisehla. Ama-business adayisa ngokotshwala ama-hotels into ezinye njalo when movement is restricted kuya affecta kakhulu ku logistics and economy ngoba kuya restricta nendlela abosomashishini abaqhuba ngayo ngenxa yokuthi kuzomele basebenze bami ngezikhathi lapho bangasavunyelwa khona ukuthi kube le movement so kuyamukeleka kakhulu lokhu ngoba usizi also siva kakhulu ebantwini lusizi lwezomnotho ngoba ngama restriction lawa ngempela abantu abaningi bese be struggle kakhulu economically and financially so sithemba ukuthi ukulifta kwalawa ma restrictions kuzonceda kakhulu kodwa ke siyakunanzelela ukuthi abaningi abajabulileyo ngabantu abajabulele ukuthi bazowenza ama party nokunjalo siyabakhuthaza ngempela abantu ukuthi bakunanzelela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona usathelelwana uyingozi ngakho ke noma besenza into ezibathokozisayo bazenze futhi ngokuqa phela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona futhi uyingozi futhi usasenawo amandla okubabulala.
AbeZimbabwe abakhona ngapho kwele South Africa bahambile yini ngobunengi ekhaya?
Abaningi abantu lapha bakithi behlulekile ukuya emakhaya ngoba bebesesaba le lokhu kuvinjwa ade kuthenjiswe nguhulumende waseZimbabwe ethi yena umuntu uzothi uma efika ayisiwe ku-quarantine for 10 days, uma eteste ene PCR test negative for 14 days, uma engatestwa atholakale positive. Kube umthelelo omubi kakhulu I'm sure nakweze tourism kube nomthelelo ukuthi nomuntu ade ngabe elohlelo lokuvakashela ilizwe lakithi ugcine edela ebona ukuthi kuzomhlupha ngoba ama hotel costs ne time constraint ibizomchaya umuntu. Kulusizi kakhulu ukuthi uhulumeni uthe eqeda uku-announcer lokhu wangenzi lutho ngoba imibiko ibifika kithi ukuthi hayi abantu nje bazihambela bazidlulela abayenelisile ukuhamba akulahlupho kodwa abanye abavele bayengabantu abafuna ukulandela umthetho. indlela obekwe ngayo abahambanga ngempela ende kudala nje ukuthi kube le issue nje in terms of i-coordination ne-cohesion yabo nemideni yabo. Kuyasihlupha kakhulu lokho futhi ngesikhathi kunga-extendwa ngama-ZTP permits abo lapho eSouth Africa ngoba ngezinye zezinto psychologically esezithole sezima abantu lapho bengasakwazi ukuthi impilo zabo zizoqondaphi umnyaka lozayo. So a lot of people bakhathazekile emoyeni lokho esesingakubiza ngesiNgisi sithi anxiety. Thina siyinhlangano lokho esithembisa ukuthi siphezu kwalo udaba sizama ngendlela zonke esingazenelisa ukuthi siqhubeke ngama-negotiation and we are hoping ukuthi bakwamukele ukuthi kube nokuxegisa kwezinye indawo ama-conditions oku-transfer to other permits.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inews Day ithi impumela yokhetho lwezanu PF iloke ingakethulwa. Ithi njalo limpumela ilakho ukudlondlobalisa ukudlephana okuvele kukhona kuleli bandla. Ikroneko ivika ukuba umongameli yamasoni Mnangagwa uthi udanile kakhulu ngokubhubha komkhokheli weqembu le-Highlanders umnumzana Ndumiso Gumede. I-Herald yona ithi ibandla leZANU-PF lisaqoqa impumela yokhetho lwenkokheli yalo yezabelo olwenziwe ngolwesibili andubana iyethule. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, basana bamabahle. Nonke uStudio 7 yesibingelele ekuseni namhlanje. Ngiphilani enkosini, inkosi benani. Sakazi ngiyacela ukuthi mhlawumbe ngendlisa omunye umbono ngoIBhayibheli ithi abantu bami bayabhubha usenolwazelwe. Kule ndaba eyenzakala ezweni lakithi kakhulu eleyaseZimbabwe esedingapha yamandebeleyo kwelikamthwakazi. Kukhona abantshintshi abangananziyo manje thina sifuna ukuyibeka mthengi wonke umuntu eyibone. Yabona kule qembu leyothiwa yizaphu. Izaphu ayikho vele yiqembu elingekho kwasayinwa phansi emaphepheni ukuthi izaphu ayikho yafa. Laba bantu abathi izaphu yavuka abantu abaswele izikhundla kwezanu PF le babaxosha manje ukwata bavuka iqembu abathi izaphu. Izaphu ayisekho, izaphu yaphela. Ngicabanga la bantu bathe bevuka bethi bevula izaphu yabo labo. Kibukibu, sewu-MTC, sewu-Alliance, bafike bavota, bavota u-Alliance laphana abantu basaba basazwana u-Alliance. Kwesithophumile futhi asangeke u-Alliance. Wathenanzelela kahle izaphu leli yiqembu lezanu. Izaphu iyizanu. If umkhonzisi efuna ukusebenza lezaphu, uyabe esebenza lezanu uqobo lwabo ngoba laba abantu abangena khona akumilitari.
Kuzobalula ukuthi abantu bayikuba bethatha lama fake lokuzena fake certificates ngoba lento ayi benefiti muntu nale ama sick lokuzenza sick certificate njalo ibulala thina esebenzi travel ngoba noma wazithole leyo fake test leyo imali ozeluza endleleni is too much ibaningi kakhulu impela uthola ukuthi it's more than let's say what 600 rand or 700 rand kanti ke makulento ikhona ngozulu wonke impela iprice yakhona abantu bayakhona ukwenza into edinini so yikho uhulumende siyaphela ukuthi angayezama ukuyifaka izibuko lendaba mpela ama-COVID test hhayi sikhathele ukuba imali ziphunga uhamba ziluzwa ngendlela engayisiyo njalo kule ndaba nale yokuthi abantu abanganamaphepha mase bengene ezimbabwe kuvele uhulumende yazi ukuthi more than 3 to 4 million zimbabwean base-south africa abanye base-botswana uhulumende yazi ukuthi abantu bakhe laba abangenamaphepha yikho lokuthi mase bengene ezweni kufanele badize why uhulumende ngakwini endlela ungathi hhayi umuntu ma engaphandle kwelizwe singena elizweni lakubo akhokhise maybe 50 rand
Ngilibingelela kustudio 7 lonke nje basakazi labalaleli singathile audio yami ngafundwa hhayi siyabonga indaba elisethulela zona indaba ezinhle kakhulu ezisifundisayo njalo ezisakhayo hhayi akukho kubi nje bengithi ngibulise ngithande lokubulisa izihlobo zami sibonakele ndlovu uhlale ejimstini lesikhulekisindlovu lomama mdalo sekhaya le kubulawa enkulumane navusi
Sabonani masakazi we-Studio 7. Nginethemba ukuthi lonke liyephephile emkhuhlaneni lokhona. Mina ngubhanda moyo Plumtree kulilima west. Mina ngendlela engibona iZimbabwe ukuthi mase sithi sifuna iZimbabwe ekhululekileyo kufanele sibheke laphana kuzeke imithetho elaphana esetshenziswayo iye kuleli lizwe for 40 years ngaphandle silungise ngagijima yonke into esikhulume nge-devolution ekhulunywa ngomlomo iphelele emlonyeni sikhulume ngamavoti sikhulume ngokuriga ma singazange sifike laphana kuzeke kulungise indaba yokuthi kuvota njani kwenzakalani laphana kuzeke ayikho into esizayitshintsha la kuyohlala kunjalo kuyahlala kuyibhasi yonaleyo lo windi wakhe so hayi ngingabeka amaningi nangobhanda ekulilima west kwamakwama village komnyama area
sabonani studio 7 lonke abalaleli abalandeli westudio 7 kinasisicilo lapho ukuthi lisicacele kahle ukuthi kunakuvota kuvotwa njani ova lapha khaya namaqembu maningi sesikhonfuse ukuthi kathi vele kahle kahle MDC yiyo yiphi ngokula abanye bahamba bethi bama-MDC kudlula zozokuthi hayi labana vele bazingabezakhe so sicela lisicabhele kahle besobala kube sigcikele ukuthi sifote njani sifotele bani
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende awele Kenya adabulene ngenqindi izolo phezu komthetho phakathi kokubunjwa ozalawula amabandla ezombusaswe. I-Reuters ithi amakhulu abantu abuthene eCape Town kwele South Africa izolo evalelisa u-Archbishop Desmond Tutu phambilini kokubekwa kwakhe ngomgqibelo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane losowabo weleRussia umnumzana Vladimir Putin ngocingo izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumbe eleUkraine. Isikhulumeli sika Biden uJen Psaki wazise ukuthi uBiden utshele uPutin ukuthi achiyane lomcabango wokungena ngamandla kwele Ukraine kulandela ukuthumela kwakhe amabutho emngceleni walelo lizwe. Ukukhulumisana kwababili laba ngokwesibili kulinyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika ibambane labangane bayo abakumanyana weNATO lele Russia phezu kwalolu daba. UBiden uxwayise njalo uPutin ukuthi engavele engene ngamandla kwele Ukraine amazwe angentshonalanga aza kwetheswa ilizwe lakhe izijeziso zenotho. Umcebisi kaPutin umnumzana Yari Ushakov utshele intathelizindaba ukuthi bakhangelele ukuqhubeka bekhulumisana leMelika ukuze bathole isisombululo. Kubike i-AFP, ukuhlaziya lolu daba sixoxele intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amboni ngani i-phone call leyi izaletha impumela esingathi ingaletha i-de-escalation of i-crisis ekhona? Hayi, actually ilapha sibona uPutin eziveza njengomuntu ohlakaniphileyo kwezepolitiki. Nguye ocele ukuthi hayi Biden hoza sikhulume, mina ngilezikhalazo 1, 2, 3 waziloba phansi. And kuyizikhalazo akwazi mhlophe ukuthi i-America labangani bayo abakunetho abaseke bezifune. So hayi indlela yokuthi-ke nxa sokusenzakala okwenzakalayo kusasa abantu bethi kodwa uPutin wayetheni, wayethe wozani etafuleni sikhulume. Mina mboni ngani singaya phambili ngalokho elibona basebeyala. So yindlela kaPutin yokuzifaka phambi kwamehlo omhlaba njengomuntu onjani ofuna ukuthi kube le progress, kube lenqubela phambili endabeni ye-Ukraine. But nxa sikhangela indaba ye-Ukraine lamanye amazwe ayeku-Soviet Union, amanye amazwe lawafuna ukungena kuNATO angithi, okutsho ukuthi-ke asedlelana le-America, okuyinto efaka iRussia kuposition engahle ngoba amazwe lawo asengasetshenziswa i-America kunjani ukuhlasela i-Russia. Siyazi ukuthi i-America emazwe lapho elo budlelwano khona iyafike iyakhe i-army base. So cabanga-ke i-America isili army base e-Ukraine. I-Ukraine ilizwe eli-strategic for i-Russia nxa ingena e-Europe. So uPutin uyakwazi akwenza uvikela ukuthi i-America ithole amandla amaningi e-Europe lakuNATO.
Singabona kugcina kusiba lokuthwalelana izikhali yini lanxa nje uBiden esetshile ukuthi iRussia bazayijezisa kodwa kabasoze bayihlasele ngezikhali.
Amboni ukuthi amazwe angatshwalanga e-Europe angavuka esehlasele iRussia ngoba inxa sikhanyela khabe sibhekane le-COVID, all our efforts ngokuthi zama ukulwisa yini umkhuhlane we-COVID and imali eningi iqedwe yini i-COVID. Uthi-ke songavuka abantu sebeqoqe izimpi kwayale kwale, hayi but abangakwenza nje ukutsho kweziphathamandla ze-America ukuthi hayi bona bangasebenzisa izijezo zomnotho. Yes, bangakuzama lokhu ukuthi they force iRussia ukuthi ichiye khonokho efuna ukwenza. But yona ngokwayo iRussia ukuthi izangena e-Ukraine, hayi asikuboni kusenzakala, asikuboni kusenzakala. IRussia izaqhubeka isenza khonokho ekwenzakala khathesi ukuthi iyethusela. Kubonakale ingani isingavuka ingene e-Ukraine, kubonakale ingani isingavuka isithethe iCrimea. IRussia isebenzisa bakuthi acting on the interest of our citizens. Angithi kulaba bantu beRussia abanye abahlala e-Ukraine, abahlala kubo Crimea, abahlala kumazwe lawo aye kuSoviet Union. So yikho okubenza ukubanika igunya elokwenza abakwenzayo. Sike sinike umzekeliso we-South Africa leZimbabwe ukuthi kulamavenda eLimpopo, kulamavenda ko-Bed Bridge up to koGwanda le. I-South Africa ivuke isithi no, thina sesiprotect amalungelo ezizalwane zethu ezosendelwa esivenda angathi ase-Bed Bridge. Yikho iRussia ikwenzeka kumazwe labo e-Ukraine. Isikhumbule njalo ukuthi i-Ukraine i-strategic kuRussia kwezomnotho wayo ngoba idila lamazwe angathi awe-Europe endaweni zegas. Even for yona ingwayo i-America ingavuka ngelinye ilanga ifuna ukuhlasela iRussia.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intathelizindaba ehlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumente uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Aruzibishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa inkantolo yi-High Court ithe kumele akhululwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo ngilifisela umnyaka omutsha omuhle.